Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 20 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
uhlelo lokuhlaba ivaccine COVID-19 luhamba kahle phumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelweni kubabalutshwani kwabomongikazi.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo kumankampani azimeleyo ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe COVID-19. Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo esokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane $540. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni with Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 luhamba kuhle loba nje izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima ngesikhathi ilizwe lihlaselwe ngolaka ngumkhuhlane we-COVID-19 othiwa yi-Delta variant. Kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo babe ngamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2113 batholakale belegciwane leli. Babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,184,435 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 eZimbabwe jikelele. Njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 643,203 asebehlatshwe ijekiseni yesibili. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Izibhedlela zonke edolobheni lakobulawayo zimatasatasa ngokuhlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19, kodwa ubunzima ebezibhekane lazo i-COVID-19 ingakaqali lokho ziqhubekela phambili osekudale ukuba ezinye zezisebenzi zempilakahle zibambe igcikwane. Imikhuhlane engathelelwanayo layo ihlasele ezweni, njalo uhulumende uphakathi kokubona ukuba imithi eyelapha limikhuhlane ikhona. U-Principal Director we-Preventive Services kugatsha lwezempilakahle uDokotela Gibson Mhlanga uyachasisa.
Siyenza imikhankaso ukuthi amaZimbabwe ngabe wazi ukuthi kunemkhuhlane nje. I-program engathi bikhona kodwa nje kathesi sesingasayiqinisa nje kuphela. Ziyele ukuthi abantu bengabofa.
Uqhubeke ethi kusukela kuminyaka edluleyo bebelohlupho lokusilela kwabodokotela abafundele umsebenzi.
Kusukela iminyaka eminingi edluleyo besile problem yama-specialist ebetholakale eHarare kuphela. Even lapha kubulawa bebebalutshwana. Manje njenge-government sisebenza le-University of Zimbabwe besiponsa amadokotela abavela kuma-district hospitals bethu ukuthi be-trainer ukuthi beyenza bebe ngama-specialist. Beqeda ukutrayina udukazi silibona ukuthi bebengafuni ukuthi basuke eHarare bayesebenza lapha abasuka khona.
Ukhansila ka-ward 17 lo-19 unkosikazi sikhulekile moyo uthi uhlelo luhamba kuhle noma nje kuphuza ngoba abongi bebalutshwana
uhlelo lokuhlaba i-vaccine ye-COVID-19 luhamba kahle iphumula iloba kulohlupho lokuthi abantu baningi bayaphuza ukubancedisa kubangelwayo ukuba balutshwane kwabomongikazi
olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo uthi ukuqhamuka kwalolu bhubhano sokudale ezinye inhlupho
indaba ze-gender-based violence ziyanda abantu abaningi abatholi imali ngenxa yokuthi abatholi imali umangoye cinesehlala khona beziwo emakhaya kugcine besilwa
olwela amalungelo oluntu unkosikazi Cora Ndebele uthi kunesiminye eminye kuzo zonke indawo okuhlatshwa khona abantu
amalansi emakhulu kakhulu abantu bayagqobana lapha okuvaccinatha khona le kwathi kuqalisekuqaliseni abantu abehambe bebalutshana kodwa kathesi after imfundiso ebekhona abantu bosebebaningi sibile emalayinini kuyaqokozela ngelokithi ngelokithi kugcwele sibili
emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 ezweni uhulumende ungezelele ngamaviki amabili njalo iziqondiso ze-lockdown ezikuhlandla lesine ku-level 4 lapho amavinkili asezavula ngehola lesitshiyangalombili ekuseni 8 a.m. avale ngehola lesithathu ngemva kwemini enkulu u-3 p.m. uthi uZulu kumele ame ukuhamba-hamba ngehola lesithupha 6:30 p.m. ntambama kuze kuye kuba lihola lesithupha ekuseni i-curfew njalo akusela kuhamba-hamba kwezimota lamabhasi phakathi kwamadolobho amakhulu emizameni yokwenqabela ukuthelelwana kwe-COVID-19 kodwa izibhedlela ziphakathi kwetshe lembokodo ngoba sezibhekane lobunzima obuphindiweyo kulandela lokuqhamuka kwe-COVID-19 osekushiye loZulu edidene ingqondo ngalolu bhubhane ngimele iStudio 7 ikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
lokhu sikudaba lunye ngesikhathi inani labantu ababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqansa uhulumende uthi useqoqa ukucela usizo lwamankampani azimele ukuze asebenzelane lawo ukuthola imali yokuthenga amanye amajekiseni awe-COVID-19 lokhu uthi kuzanceda ukuba ilizwe liphange lithole amajekiseni amaningi ngesikhathi ilizwe njengawo wonke amazwe omhlaba lwisana le-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uthi njalo uzavumela amankampani lawa ukuba athenge amajekiseni lokunye okudingakalayo kokulwisana le-COVID-19 kodwa uthi lokhu kuzakwenzakala ikhangelisisa ngeliso lokhozi ukuze uZulu engagqilwa loba ukuncindezelwa. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende usezame ngazo zonke indlela yokubuthanisa imali yokuthenga amajekiseni okuzivikela kubulumkhuhlane amavaccine. Uqhubeke ethi uhulumende ule mali aselelayo ngomnyaka odluleyo ngakho-ke uza kwengezelela liyalo nyaka kundleko yakhe e-budget encedisana losizo azaluthola kwamabhizimusi azimeleyo.
Before the audit is completed, we are already showing that
sile mali esilayo esasiyigcinile kusukela ngomnyaka ka-2020 ifika i-$50 million amadola eMelika. Ngale mali esasilayo kusukela ngomnyaka ka-2020 sizayisebenzisa lo nyaka. Enye yakhona isuka kumali esasivele siyigcinele umnyaka ka-2020.
And then the remainder, it's about half, is then coming out of
uqhubeke esithi ezinye imali okumele zisebenze ukuthenga impahla yokuvikela abongi labodokotela izasetshenziswa ukuze kuthengwe amajekiseni
awe-COVID-19.
Ezinye imali esazivele silazo ngezokuthenga ama-PPEs leyo mali iza kuya kumajekiseni. Singahlanganisa leyo mali lesizayiphiwa ngosomabhizimusi siyabesile imali enelayo.
Ingcitshi kwezempilakahle udokotela Garishaba uthi kumele uhulumende aqhubeke edinga imali yokuba izibhedlela zibe le mali yokuvikela kulomkhuhlane ngoba usasekhona.
Qala kuzamele sinanzelele ukubana abasebenza ezibhedlela bavikelekile bathole izembatho ezaneleyo ukuze bangabambi lomkhuhlane lokuthi maviki wonke banjani bahlolwe ukuze bengawumemethekisi phakathi kwabo langasezigulaneni. Okwesibili kulungisa indlela zokufinyelela umphakathi ngesiphangiphangi, okubalisela ukuba lezimota lamafutha kumawadi wonke lasezibhedlela esikhulu esedistrict. Kudingeka indlela ezilobuciko zokukhulumisana ukuthi ama-village health workers ma esefundisiwe ngalomkhuhlane njalo esekwazi indlela okuthelelwana ngawo, abe lendlela zokukhulumisana le-ward center nxa bethole umuntu olezitshengiselo zokubana ulawo lomkhuhlane.
Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela lolu hlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni okuzivikela emkhuhlaneni awe-vaccine, abe senelise ukuhlaba abantu abangaba izigidi ezilitshumi 10 million luba isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu i-70%. Kuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ababalisi bathi uhulumende kafezanga isithembiso asenzayo sokukhuphula iholo labo liyefika kumadola emelika angamakhulu amahlanu lamachumi amane i-$540 ngoba lengezelelwe ngengcosana kuphela kulinyanga. Ngakwelinye icele uhulumende uthi useyabele abantwana bemaphandleni amaradio afika inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 okubafundisa ngesikhathi athi izikolo zivaliwe ngenxa ye-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe nomnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe esigabeni se-Midlands. Waqala ngokumbuza ngodaba lweholo.
Holo angisilame kakhesi anwanelisi ukuthi ngihlanganise inde konke okufunakalayo ekuphileni ekusisteni. For a standing of 6, data, I probably data online it. If you can see all the way around, Zuma 49 corner. So, I can look at this average teacher, Ukola, take home, I tell my, almost 21,000 to 25,000. I think there's another one corner, over the corner, Ulu, Buffer, and 99,000. And I was,
lolu daba khona lizahlangana njengenhlanganiso kumbe labe lokho liqhubeka likhankasela iholo eliphezulu.
Abantu bayapushing ukuthi andonge ngathi kanti follow kuma kwenza kuma media zendlela ikaba abantu bayasiza ngebeni ama pencil sketch ukuthi ukuthi into lezi isinyisile sokwathi ngibithe ngkhona isathi la isafile ngoba iCovid le ukuthi kube le ukwenzakala kuyama demonstrations la isonto sokuthi difficult but we send the message around ukuthi
siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi uyancedisa abantwana besikolo ngama radio.
Lo ngumnumzana Mduduzi Jubane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Midlands.
Yebo, 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 mthokazi omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 p.m. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhutshwa ilolu hlelo lilami uMikeobe ngo 8 ntambama.
Uhulumende usethule umbiko othi izisebenzi zakhe sokuzamele zingayi emsebenzini ngobuningi kuhambe abayisilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% njengendlela yokwehlisa ukuthelelana igciwane le-coronavirus. Kodwa abanye osomabhizimusi lengcwethi kwezomnotho welizwe bathi inyathelo leli lizagcobodisa umnotho welizwe wona ovele umi ngamadolo. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kutjera uthi uhulumende kuzamele achiye inani lezisebenzi eleneleyo endaweni ezingenisela ilizwe imali.
Nxa kuyikuthi uhulumende uzaba lezisebenzi lapho athola imali khona njengemingcwele yelizwe, ubona njengani ngeke kwaphazamisa i-economy kakhulu. Kodwa nxa kuyikuthi uhulumende uzaspreada izisebenzi, ubona njengani i-economy ingaphazamiseka. Nxa uhulumende engaba lezisebenzi eziningi lapho athola imali, uzenza ukuthi abantu bancitshwe amanye ama-service okumele bawathole njengempila kahle, njengenhlala kahle, njengemfundo. Asikazele umumo womnotho angibona ukuthi iyinyathelo elilungileyo. Kodwa nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ukuthi agcine impila kahle yabantu, uyazama ukuthi la abantu abaningi bengafi ngomkhuhlane lo owe-coronavirus, ngibona njengani iyinyathelo elingasebenza kakhulu nxa sikhangele ukuthi uhulumende uyazama ngawo wonke amandla ukuthi kungabi le total lockdown ukuthi abantu bonke baye bengasebenzi, baye bengangeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni uthi inyathelo leli liza kwenza kube nzima ukuthola usizo kungatsha zikahulumende ebezivele zilodubo.
Kuzaba lengozi yokuthi nxa abantu sebelotshana ema-ofisini kutsho ukuthi ukuthola uncedo kwaZulu from ingatsha zikahulumende kuzaba lokunzima, kungathatha isikhathi ukusizakala.
Isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi bayalamukela inyathelo elithethwe nguhulumende, kodwa uthi kukhona ukungasoze kuhambe kahle.
Ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19, uhulumende usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i-10% kuphela. Khonokho siyakujabulela ngoba kuza kwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu base bebalutshwana kulezo ndawo lapho abasebenzela khona. Kodwa ke khonokho kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uZulu izinga lakhona selizakwehla. Sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu kumele babambe lowo msebenzi abasekho, sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana, ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlule 21 days engazange asondele emsebenzini. So khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani elifika phose ikhulu, sokuza kwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga. Khonokana sokuzabangela ukuthi ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo. In other words, ngasicabanga ukuthi ngasikhangela i-production versus imali ezabhadalwa kakusahambelani.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus emsebenzini libikwa lingaliningi kangako kulabalithola endaweni okubuthanwa khona ngabantu phandle komsebenzi. Uhlelo lokuzingelwa kwempahla ezintshontshwe ezitolo kwele South Africa ngesikhathi sodlakela oluqhamuke ngemva kokutshengisela kwabasekeli bowayengumongameli wele South Africa umnumzana Jacob Zuma besola ukuvalelwa kwakhe ejele. Kanti njalo amapholisa athi ezinye zalezi mpahla zitholakale emabhasini alubhekise eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Impahla ezibalisa ama-television, lama-fridge, amapholisa athi zitholakale emabhasini esesiyachapha umngcele e-Bedbridge kodwa abanini bengalabo ubufakazi bokuthi zithengwe njani, nini, njalo malini. Kodwa kumgcina ihlalo enhlanganiso yabeZimbabwe kwele South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lobanje bengasekeli ukuphatheka kwabathile beZimbabwe kudlakela usanda kwedlula, kungenzeka ukuthi impahla ezichiwoyo lezi kazitshontshwanga.
Isikhathi esiningi abantu nxa bethumela impahla zabo kabafaki ama receipt. Kwesinye isikhathi ungathola ukuthi abantu babephathisile omalayisha bebephathisile emabhasini bengahambisanga ama receipt. Nxa sekufika e-border sekutholakala ukuthi impahla lezo azilama receipt. Kodwa ke nxa kuzimpahla ezijontiweyo njalo futhi abanikazi besaziwa ngoba bayabhala ukuthi impahla ziyangapi, kumele labo bantu babotshwe ngoba kazihambisani lokuthi abantu bagqekeze impahla ezitolo.
Amapholisa lamasotsha baqhubekela phambili endaweni esijene ezelizwe bengena ngendlu ngendlu kudingwa impahla ezijontiweyo. Okwamanje sekutholakala inqwaba yamafriji, ama-television, imitshina yokuwatsha, ama-radio lokudla. Iningi lababotshiweyo belalezi mpahla sebeqalisile kuvela emthethwandaba ndawonye lalabo ababotshwa ngesikhathi salodlakela. Uhulumende ubengakakuveza ukuthi bangaka beZimbabwe kumbe abakwamanye amazwe abayingxenye yababotshiwe laba. Isizalwane sakwele South Africa uMike Thebe uthi kubhidlizwa lokutshiswa lokugqekezwa kwezitolo ikakhulu endaweni ezihlala abensundu abaningi kugoqela labeZimbabwe sekubatshiyele uhlupho olukhulu.
Abogogo badinga imithi, abasakhona ukuthola imithi yabo boma-clicks, discam, yabona abakhona ukuthenga.
Kusenjalo uhulumende uthi sekubotshwe abantu abayisithupha okucatshangelwa ukuthi bayingxenye yalabo ababangele udlakela oluqhamuke kwele South Africa. Laba bantu bagoqela owayenhloli phansi kukamnumzana Jacob Zuma, umculi isiphathamandla selinye ibandla eliphikisayo lentombazana eleminyaka engama-20. Kodwa ke sokulokuphikisana ngecala abaletheswayo. Umongameli Ramaphosa wathi baza kwetheswa icala lokuvukela umbuso, kodwa ke umphathintambo ogatsha lwezomvikela uthi abukho ubufakazi balokho. Umphathintambo ofisini kamongameli uNkosazana Sikhumbuzo Njaveni uthi uhulumende ulokhu emi kwelika Ramaphosa.
We want to clarify that the position of government is that as articulated by the president of an attempt at
uhulumende akaguquki ekuthini laba bantu betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso.
Supported by any facts by our law enforcement agencies including the military.
Uhulumende uthi amapholisa lamasotsha sebenelisile ukumisa lodlakela njengoba kungela sehlakalo esibikiweyo emalangeni asanda kwedlula. Kusenjalo ukuthethwa kwamacala kamnumzana Jacob Zuma awenkohlakalo obekukhangelelwe ukuthi kuqale izolo sekudluliselwe mhlaka 10 Ncwabakazi. UZuma ufake isicelo sokuthi ukuthethwa kwalamacala kudluliselwe phambili ngoba ufuna kuphole udlakela olukhona khathesi ukuze nelise ukuziyela mathupha andaba nxa leli cala selithethwa. Ngumelestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokumelana le-COVID-19 elizweni, abatsha abakwezomidlalo ngakwelinye icele bahlaba omkhulu umkhosi besithi inhlelo lezi zenza baphile nzima. Omunye walaba batsha umnumzana Briski Ncube oyingcwethi kwezemidlalo lamasiko ukhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bahlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus ukuze babuyele emsebenzini yabo yemidlalo ngokuphangisa. Lokhu kuphume kungxoxo ayenze lo Mike Hobe weStudio 7.
Kodwa indlela abanye abantu abaziphilisa ngayo, umthetho okhona elizweni leZimbabwe kawuvumi ukuthi ube le midlalo ekhona. Sekungakunjalo nezimuli mhlawumbe ezithola impilo nenzuzo yazo kusuka kusport, even ama-sporting clubs amaningi ama-sport abathola imali kuma-gate checking ngenxa yomthetho we-COVID. Ama-channels wonke lawa kathesi abevalekile.
Bakhona abantu abaphila ngokudlala imidlalo etshiyeneyo njengoba imidlalo eningi imiswe okwamanje phansi kohlelo lwe-level 4 COVID-19 lockdown, kuyini abakwenzayo ukuze bathole imali yokuphila?
Qiniseke ukuthi akukho abakwenzayo. Mhlawumbe abanye bacina besephula umthetho, especially maybe abakusokha lapho abaye bangikhona yibo bacina besiyadlala ama-social soccer games kawavunyelwa khathesi karini. But ngenxa maybe yokuba stranded ukuthi abanazindlela zokuziphilisa ngazo bacina besiyadlala ama porela maybe social kubhejwa ama manikini at least ingambi bangathola okuncane ama clubs lawo current kuyawanzimela ukuthi abhadale ama players abangadlaliyo ngenxa yokuthi labo abalanzizwa abayithola nxa kungela sporting TV siyathi kwenzakala. Of course there are a few mhlawumbe abanye abayenza okwe-entrepreneurship abanye abalutshwane asebengodriver bemthova obhijilayo futhi engathi khathesi isavaliwe. So kuyisimesibi khathesi ebantwini abaku-sport industry.
Ukumiswa kwemidlalo elizweni ubona ngani kuyathinta na umnotho welizwe?
I-sport ngenye yezinto eziqakathekileyo mhlawumbe ezilisa inzuzo eningi. Nxa i-sport imile kuningi engathi mina kumile kule sport betting liyana which is one of the economic ways ezisebenzayo. Khumbula ukuthi kona sesiphila ine-digital economy so that i-field yemidlalo ka gaming industry ngenye yama-field esilisa inzuzo ku economy yethu currently. I-sport tourism ngayikho xa imidlalo imisile. Kukhona ukwehla ile okukhona kwezomnotho mhlawumbe kasikhayelizini kuma-city councils. Ama-city councils amanye akethola inzuzo encane kudlula ngokurentisa ama-stadiums abalawo which is a way of fundraising kubo. So nxa kungena sporting activity ekhona which means ukuthi labo akula mali engena imbe yakhufazi and in turn i-economy yethu
inhlelo eziningi kanye lamankampani amaningi aphazanyiswe yi-COVID-19 inhlelo ezijonge ukuthuthukisa abatsha abakwezemidlalo ziphazanyiswe na yi-COVID-19.
Kulenhlelo eziningi ezimisiwe ngenxa yakhonokho ngenxa yokuthi yathi abantu khona nxa umthetho we-level 4 lockdown ngithe wona imidlalo yonke kumbe ama-sporting activities yonke okwamanje asamisiwe which means kuthiwa khona nxa kulabantu adumele bayenze ama-training awe-sport kabawenzi because they are under lockdown unless nxa maybe besiyadlala phansi kathesi sinephumileyo siya kuma-olympic games but lokhali imidlalo leyo imisiwe.
Siyezwa ingcwethi kwezempilakahle bekhuthaza abantu ukuthi bayohlatshwa ijekiseni elivikela i-COVID-19 abantu laba bagoqela abadlali bemidlalo etshiyeneyo. Ubona ngani lokhu kulakho kusiza na ukuze ezemidlalo ziqhubekele phambili elizweni?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu ingenye yezindlela mhlawumbe ezishiwo ngurhulumente kumbe le World Health Organization International ukuthi kuzanywe ukwehlisa inani labantu ababulawa naba-infectwa yi-COVID-19. Khonokho kungasebenzela ebuhleni because nxa uke wezwa ukuthi kwakhona kumele sehlile ethe point yokuthi kwakhona you know the head immunity. So nxa abadlali labo bengahlathi ama-coaches engahlathi kungaba yinto ento esise ukuthi kwakhona okunye sokungavela after that but i-immune system yabo isi-boosted ukuthi bengaqalisa ama-sporting activities.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina.
Engingakutsho mina ukuthi abantu abasha abaku-sport iqiniso yokuthi khathesi baphila nzima kodwa esingakutsho ukuthi COVID-19 ikhona abantu kabahlatshe basanitize lapho abakhona bagqoke ama-mask up. Indaba yokuhlatshwa kwe-injection yi-choice yakho umuntu kabanjwe ngamandla kodwa ukuze mhlawumbe indaba iqhubekele phambili abantu abahambe bayehlatshwa.
Lo ke ngumnumzana Brisk Ncube ingcwethi kwezemidlalo lamasiko ubexoxa ecingweni lo Mike Hobe we-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo 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 mthokazi omuhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla sixoxa labasakhulayo ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela i-COVID-19 ele-vaccine. Sikhangela njalo isimo sezemfundo eZimbabwe ngesikhathi uhulumende eqhubeka ngenhlelo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 elizweni ezigoqela ukuqheliswa kwesikhathi se-level 4 COVID-19 lockdown ngamaviki amabili. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 lubikwa luhamba kuhle lanxa izibhedlela ziqhubeka zibhekane lobunzima. Uhulumende uthi useqoqa ucela usizo lwamankampani azimele ukuze athenge amanye amajekiseni awe-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni ngasikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.